soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo umhlazi ku 29 Zimandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni leCCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Useyingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi anyaza ke ngithi baxabana wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesisayide ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa omunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isisana sana umchado wezinja ebandleni leCCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi useza sungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono ichiyeneyo yokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lePhalamende bathi bazachiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lePhalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leCCC umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngibingelela emsakazini ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona balamali, basebenzisa imali kukhampeyini, balezikweleti eziningi, bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzola ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngoba udlwangudlwanga. Kodwa azichiya namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengela zikwelete yini yena. Hayi laba sothiwa bangachiyi bona ngoba balezikweleti. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngebachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector. Ibaba batsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe yi-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulumiswananga. Ubaba uChabanga wathi hayi lala kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izandla. Namhlanje bazikhulumeka ngomlomo wabo bathi abachiyi bona ngoba ubaba uChamisa yi-detector. So sesilapha ke ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So silapha nje eZimbabwe sinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniswa abayithandi. Into yobuxoki yinto abantu abayithanda into ingaba popular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into yakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu izana uproject. Angazi ke ukuthi bona sebeyizana uproject yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje.
Manje njengoba kuthiwo kona ukuthi sekuzasetshenziswa ama structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo, kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures we Congress ana 2019 ayenzekanga, yonke into nje iMDC whether alliance or MDC what isikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokuletha umbonzora na. Hayi angazi, njengoba ngihlala ngitsho ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa meeting mawenza lawa ma decisions, angazi nokuthi laba yenza makutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hayi sesicabange lokho bese ngiyalazisa ke njengomphakathi ukuthi hayi kuthiwa sokucasha ngelokho. So ye ngathi ukuthi ngiyibonela mi incwadi icho njalo ithi sibi sokubuyelwa ku 2019 namhlanje bahleli nje basaxhazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwa manje before kusiwa eCongress ngubani. So bangaqeda ke imeeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele okuthi uMonzoro uzothi yena njengoba selibuyela kuma 2019 structures awami sengibuya nami sengifuna isabelo. Hayi angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala nkomona.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Tshabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala isanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa wachiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kule sports bar ibe 2 weeks ivulwe iBhawa eGarden, sports bar le. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba very sharp object kulesi side ngasenhliziyweni la, wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthini bephakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it did a lot yokuthi yonke ibibekho ivulile ngoba by virtue of right isizivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abandisa sona kwakungabo 1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi egcine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi egcine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akula ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe nguyobe wazomvutha ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiyabonga into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lonke loku lisemapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda, selikela kuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa ekuthini ngoba bengale isport bar evuliweyo kungakenzakali lokhu. amaziki ambalo adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivule njani. Nami nomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti nina indawo le yathiwa yavula libona esizinda kenye ibha ehambekana nayeni eko-Richard ngani kuhlala kula ulivumelele ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke nami nomunye wakhona bavala ngobo 2 a.m. to 3 a.m. iredio yabilokhu igongoda ngihlalapha 2 blocks away from emakhwesi kodwa iredio yabilokhu izwakale ifika kini ize ngivuke ngithi kanti manje labo abahlela duze lasemakhwesa lapho kusuke kube njani iyabaphazamisa kakhulu ngobe mhlawumbe umuntu iyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azangivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo-ke ngumnumzana Jeff Perry, isihlobo sikamthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko esanda kuyithola ithi kulo muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Ukuqala mina njengomhlali valo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokunani sokuhlukumeza kakhulu osokudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi ezokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalati angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga behenge isemthethweni kube le ngalo yomthetho ocinileyo hathi mbijani.
Manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo?
Evelele ukhona okuqala emapholiseni ukuthi uyathufona bekutshela ukuthi abala moto njalo uyathunguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi ohamba uye kuya lo muntu lowo so kubanzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu becine bengasela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo kaba sakwenza yini lezi nsuku?
Siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi ayika sibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Ngicabanga ukuthi njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethone bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo oqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wonke ugijima ungene endlini zikhangele izindlu zenizo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo-ke ngunkosazana Otilius Banda, isakhamuzi selokitshi lesizinda koBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, lijani.
Njani lonke basakazi nabalaleli, hayi nangiphilile. Hayi mina ngiphezulu kodaba lolu olwe umnanga gwaza ama ukuvala amehlo. Asivala amehlo singumthwakazi landaba. Asivala amehlo athi silungisisa udaba yegugura wonu. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim. Zuri survivor of ground. So yini abangaphakama yena umnanga kwayena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani ukuthi abantu ground indaba le iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona ubona ukuthi into yenzakalayo into yeqiniso ngoba lokho okwenziwa ngumnanga kwaba kithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga mina ngisegoli ngokuhlala igama umujulu kaNcube.
Sanibonani Studio 7, ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise-South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izanu sezingena indaba segukurawende. Bekufanele ukuthi izanu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje-ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna. Akukho nje inhlobo lapho ey'ngena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo ngoba phela lokho okwenzekayo kubuhlungu kithina sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi wakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Sicela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho ngoba bona siza ukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo abahlehlele emuva bangathathi nje indaba yezano sikhona nje sisazobamela uma ngabizani zobahlukumeza.
Studio 7 yabengele yabona uma lifuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izana isafuna eZimbabwe. UChamisa noma engavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga izana ikhankasele ngoba iminyaka wonke izana isikhuluma ngeqiniso hhayi iviriginia izana iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso kodwa ngoba kulabo shigumba ochigumba ngithi liyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ongamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele asibheke ukuthi le into right ray wrong kumbe yini esikhuluma ngayo. Just kuphela kukhakha ukuthi umuntu lishona nguphi osephalamende wethu esingamlandela sibe yi-opposition party ngoba kakho. UChamisa ulamafollow amaningi. UChamisa noma ngaba ngaphansi kwesihlahla uyamthola kugcwele abantu inqwaba ikubona abantu lephalamende bechiya ngoba amaningi kakhulu through abalandeli i-opposition party lamandla sebeyidilizile noma engavuse inye futhi akuqali loko likukhangena maye likwalibhizi igqika yena wenzeni uChamisa icala lakhe ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kunomnankago lezano asebebhizile izwe babulala abantu benzano mihla lamalanga direct daylight kuphethiza ibhambe senze izinto ezigangile alikhulumi ngayo libhizi yalo likhuluma ngoChamisa limsolayo uChamisa kenzangani izano yebhedana Chamisa siyamthanda uright le ndaba yokuthi ishona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. Chamisa akacala unomzondo wamzonde kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani njani? Hhayi sikhala ngezwano ke sikhala ngezwano lapho ekuhlulwa yikuthi ilungisilizwe kimoshilizwe siyaphambi. Hhayi asikhohlweni ngendawo zokuvota le lapho sokudingeka umuntu olo plan B ofana lokababa unkomo ngoba lokho kuthiwa ye sizokhiphe iZANU-P F ngezivota kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzidla isarupa kuthiwa ngubani chigumba akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu ngishiyela abanye laphana.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba omama kabakhomenti abalambunu ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomentwe kuphindwaphindwa into kanti lithatha okunjani lichiya okunjani lati siyachiseka singomama kanti siyena le into ka mnangago okuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki ulokhe enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba yasehluleka ukuthi akalalele okuthiwa ngabantu akezwe la akathathe into ethiwa ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo ukudlula wonke umuntu khonapha elizweni hayi umbhuqazwe bekufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa ngedirective ngedirective uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwe lizwe leli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ngupresident ngiyabonga ngugogo elimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2-7 sanibonani njani lokho niyaphila basakazi bamele isikhiphele indaba zonke iy'nsuku i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke abantu be-2-7 mandebele bathebelele ndinorth bethebelele ndisouth sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lobaba unesibindi straight angazi ukuthi iyokabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibrayibe ehambe ucela uxolo ngani izihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabharak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababeshiswa esikolo uthini ngabo inkanti yezo ezazigigwa lapha engingeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa igugurawundi umnankakho nguyoyiphethe ngaleso sikhathi ya umnankakho nesibindi
siyabonga studio 77 leli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iparty leyathi siyayichekhwe izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezi ade zicalculator zimvumela u-1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarikhole sbo sesifuna ukuthi arikhole kakhulu manje karikhole sbo waqhubeka nje warikhola lalaba sebevelile ukuthi baphuma karikhole futhi sifuna ukuthi arikhole kakhulu manje ziyakhala manje mayerikhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye ma kwenza ama-bielection babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomonzula khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuzobanihlekisa kuphelile ngaye manje gcineni uzazisola ngiyabonga ngumasenga lapha kobulawa iphumule emadonkini
sanibonani kustudio 7 salimbulisa labo bonke abalandeli bakastudio 7 besicelwa ukukhwezelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
phela khona okuseqinisweni angeke bayalise uchamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angithi uyabona umthetho vele kawusalandeli umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into eza kwenzekela izala kithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokhu uzodlake kodwa layibona izanu p f ukuthi yenzayo kanti izanu p f funa ekwenzayo istudio 7 yini ludlakela phela loli elizwe ebantwini khona ukuthi ukuthenga usengezo jabango esiyarekhola abantu ludlakela abalwenza ebantwini and into abayifunayo vele kube esiyokucaca abantu laba bafuna impi lapha abantu laba akula muntu obavotile la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapha akula muntu obafunayo lapha into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulamabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendiza mchina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Kolunye udaba, owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula wesifazane unkosikazi Jean Carroll ngumthethwandaba. Omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyi-9.3 US $83 million. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyanga wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya baba Gande, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama polls lokhana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Ukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans, ayiwo ama-Republicans. Nakuyikuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaquka basekele yena, hhayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama numbers la angathi ngawama Republicans ayiwo aze decide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas khona pha kweleMelika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le-Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo-7:30 njengensukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.